ubotshelwa ukulambisa ingane yakhe. Khanya njengendoda engumbalisi, imali yakhe nxa isitshwa isamenelisa ukuthi ayenze konke okufanele akwenze njengobaba womuzi. Kuyatholakala-ke ukuthi kwesinye isikhathi ukudla kuyasilela, lanxa esithi yena zonke izikhathi uyazama ukuthi khona okhalakho ukudla akuyabelanela abantu abakhe basale besidla, laye ethi nxa esiye emsebenzini ahambe lokunye ukudla khonokho kwenelisa ukuthengwa imali yakhe. Ngokunjalo kutholakala ukuthi abantwana ngale sebekhala, ukuze kwafike kutheni bambophele ukuthi usesehluleka ukunikeza ukudla umntwana. Besebenzisa isisekelo sombuso lapho umntwana kuthiwa ulamalungelo ezinto ezithile okugoqela lelungelo lokudla.
Manje njengamatitshala lithini lina, ikakhulu sikhangele udaba lweholo lokuthi iningi lithwele nzima, ungasitshela nje ngamafitshane?
Indaba le ntatheli Chris ibuhlungu kakhulu. Masikhangela ukuba umbalisi ukhangelelwa phezulu kangakanani, kodwa-ke nxa usubuya ukhangela izisebenzi zikahulumende uqathanisa leholo elitholwa ngumbalisi, kuzwisa usizi. Umbalisi nxa umqathanisa lo mongikazi, uzathola ukuthi umongikazi imali ayitholayo ithe xaxa kule kambalisi. Ungadingisisa ebantwini abaningi uze bezwa besithi hayi iholo liyafana, sokusiya ngama-allowance abantu abatholayo. Baqinisile, ungathanda ukuthi ukhangele ukuthi ama-allowance atholwa ngumbalisi ayahlekisa. Nxa singakhangela ukuthi umbalisi usathola i-rural allowance ye-2000 RTGS, nxa siphathe kuhle sebesithi 2000 ilingana lempondo. Kambe ukuthi umbalisi ofundisa emadolobheni ungamqathanisa lo mbalisi ofundisa emakhaya, udubo olutholwa umbalisi wemakhaya lulinga nalepondo. Sikhangele ukuthi i-transport allowance ikubo 7000 lokuyimadlana, layo sithi $7. Nxa umbalisi esebenza koBulawayo evuke ekuseni ebamba umchova kumbe kati ibhasi zabo zibukozoni zokuthiwa zijibhelela nxa sokufana, i-$7 imhambisa kangaka emsebenzini? Sisakhulumke ngomakhaya ukuthi nge-$7 uzahambe emakhaya ayefike esikola kiso aphenduke abuye ezobona imuli yakhe akuyabuyele. Khonokho kodwa kuyasitshengisa ukuthi kukhona okungekho kahle kuhulumente nxa sikhangela ukuba izisebenzi zakhe uziphatha njani. Kuze kufike esimeni sokuthi umbalisi uthwele nzima ukunakekela imuli yakhe, umbalisi uthwele nzima ukuzinakekela yena. Okubuhlungu kakhulu yikuthi nxa sikhuluma ngezinto zonezi njenge-athuzi, umuntu uyavuke sesithi yena thina siyingxenye yamabandla ezombusazwe, kukanti thina sikhangelanga vele ezombusazwe, sikhangele ilungelo lababalisi, sikhangele impilo yabampofu. Njengabantu abakugatsha lwezemfundo, abaningi kwezemfundo esihlangana labo ingane sizifundisayo, ikakhulu thina vele siyame emaphandleni, uzathola ukuthi sikhangelane labantu abampofu. Buye lo titsho sehambe siyafundisa emakhaya, usesiya kuba ngomunye umyanga ezezehluleka ukuthi yena esikolo lapha khona adle kuhle, imuli yakhe layo idle kuhle.